Abantu wele Zimbabwe bathi kabasoze bekhohlwe okwenzakale lonyaka ezibhedlela zikahulumende okulabodokotela abakhalala umsebenzi. Abanye babo bafika phose amakhulu amanye lengxenye abaxoshwa umsebenzi besethethwa amacala okubaleka emsebenzini. Odokotela abathuthukayo lokhe betshaya phansi ngenduku besithi kababuyeli emsebenzini uhulumende engakalungisisi okubahluphayo. Bathi isimo esibi somnotho yiso esazenza bakhalala umsebenzi, hatshi ukuthi benza santando. Okwamanje balutshwane kakhulu odokotela abelapha abantu, njalo akula mithi yokwelapha izigulane. Isakhamuzi sakoBulawayo umnumzana Eden Mgcini uthi ukuswelakala kwemithi ngokunye okwenza kube lokuxokozela ezibhedlela zikahulumende.
Hayi ya, iproblemu ikhona vele njengoba abantu bevele beyazi. Sikhangele ukukhona okho abakwenzayo amadokotela, akhona wona leso abonayo, sikwazi kumbe nxa singaphuma thina emahadini usona enza kanjani na. Izigulane vele ziyagula. Iproblemu ikhona futhi one into esilala lapha eZimbabwe. Ususiya kudokotela, dokotela kubhalele phansi ethi hayi kakula mithi amethenga esibhedlela. Vele mbona ngani ezibhedlela vele imithi iyashota.
Unkosikazi Nosizo Chuma uthi ukuswelakala kwabodokotela kwenze ukuthi abhekane lohlupho olukhulu ukuze umntanakhe athole usizo ngokuphangisa esibhedlela sikahulumende koBulawayo.
Naye esayidinga ngihlangane le problem enzima emntwaneni edezithwele. Esishiwa senkulumane basebesithi khona umntana sekakele esiswini unagijinisele empilo. Basuka lapha empilo basebemkhangela bathi hayi iproblem ayikho le yokuthi umntwana kuthukakele esiswini. Hayi kube nzima ngoba umntwana sephelelwa ngamandla, senzenza okudinga manesi njalo alensizo umntwana sephelelwa ngamandla lo. Lo mntwana uthi kasadlali kuhle. Bona bathi hayi ukuthi agijimele ku-operation vele akuyenzi ngoba kulabantu vele aba-ejensi wokuthi vele bafuna ukusizwa masinyane. Imile ukuthi umntwana akahamba ayi-operator.
Usobala ukuthi ukukhalala kwabodokotela ngokuswelakala kwemithi kuliqiniso ngoba lezigulane zizibonele okwehlela abantu abadinga uncedo. Unkosikazi Melissa Sithole uthi okuhlupha kakhulu ezibhedlela zikahulumende yikuswelakala kwemithi obesekuyinhlala yenza.
Uhlupho olukhona ukuthi ngasuke ezibhedlela umuntu uyabe efaka i-drip kuyabe kungalamuthi, umuthi siwubhalele uhambe emakhemesi, ekhemesi baye befuna iyusa po iyusa langikhona siyabe singelalo yobunzima esihlangana labo ezibhedlela. Lokungcola amahoda angcolile vela akukho kini. Ethoyilethi vele kakungeneki nxa singena, akulazivalo, akulabantu abaklina, especially nge-weekend vele uyabe ungangeni.
Abantu abaningi bafisa ukuthi odokotela babuyele emsebenzini. Okunye njalo bathi ukubhidlika kwezibhedlela zikahulumende kuvezwa yikudla okuphekelwa izigulane. Omunye wabakhala ngalokhu unkosikazi Sithokozile Nyirenda.
Hayi, ngibona ngani at least singathola uncedo ukuthi ama-doctors engabuya on a daily basis, njalo at least besiphe i-medication le-progress ukuthi umntwana uprogress okungakanani. Ama-expenses I think for now sengizine more than $400 ngasabalela emithini lasekudleni ngoba i-diet ekhona empilo hayi for abantwana, especially bathi abantwana abathileyo kufunakala i-protein eningi kakhulu. So i-protein yakho mina ngithenga egedini, ithenga amaqanda egedini, ithenga inyama egedini, ikhabishi wayawayinto.
Abanye abanjengoMargaret Maphosa baphila ngokunatha amaphilisi okwelapha i-high blood pressure. Amaphilisi la kawasatholakali ezibhedlela zikahulumende. Inkosikazi Maphosa uthi kuzwisa usizi ukuthi ubethola amaphilisi la, kodwa okwamanje kuyehlula.
Mina bengilanda amaphilisi e-BP kuphela, yiyo esengiphile indlela engiphila ngayo. Ah, last Friday ngibile ngolwesihlanu kwathiwa kawakho manje, ngazuza i-HBT yodwa. Kwathiwa zatholakale next month. Ah, abantwana babayinithengela, babayinithengela zizinto. Akulagcukuzeki, babayithenga khona ama-pharmacy abo ngapha. Namhla kathesi wona lawala mhlobo kumele ngiwasiza ngiwatholanga ngenxa yokuthi uthi i-pharmacy isazi.
Kulabanye njalo abathwele nzima ekudingeni imithi lokunye okufunakala ezibhedlela nxa izihlobo zabo ezigulayo zingabonwa ngodokotela. Inkosikazi Linda Sibindi uthi uhlutshwa yikudinga amasakanyana ezigulane okumele ziwasebenzise ukuya ngaphandle.
Ibhegi eliyi-one liyabe lisebenza $88 lizimdolo. Adula sibili zithwele nzima okunye okumangalisayo.
Odokotela bathi kababuyele emsebenzini ngakho kuzaqhubekela phambili ukuhlupheka kwabantu abafisa ukwelatshwa eZimbabwe. omele odokotela abakhalala umsebenzi bekuhlanganiso yeZimbabwe Doctors Associations udokotela Mthabisi Bebe uthi akwaziwa ukuthi bazabuyela nini emsebenzini. Udokotela Solwayo Ngwenya ongumqondisi wenhlelo ezishiyeneyo empilo Central Hospital uthi bazamile ukusebenza labodokotela abangakhalalanga umsebenzi.
Abodokotela bona ababadezele bekhona silabo ibe sisebenza labo abakhalala umsebenzi kumbe laba abathi kabayenelisi ukubuya umsebenzi ngoba bengela mali lokhu benjalo bengakazuzi imali zokuthi baphenduke emsebenzini sethemba ukuthi bazaphenduka ngomnyaka ozayo. Kodwa-ke hhayi isibhedlela sisebenzile kuhle abantu baboniwe kuhle yikho ngokubona kwami hhayi isibhedlela siyasebenza siyazama khonalokhu.
Udokotela Paulinus Khosana umgcinisihlalo wenhlanganiso eqhasha odokotela e-Health Service Board walile ukukhuluma ngodaba lolu esithi kakho emsebenzini okwamanje. Kasenelisanga ukukhuluma lo dokotela Obadaya Moyo umphathi ntambo wezempilakahle obengaphenduli umakhalekhukhini wakhe. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo ngingubathabile Masuku.